Imuli labantu abayisithupha kumele ibe lamadola angamachuma isithupha $60 ngeviki kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu nxa izasebenzisa lezi zimota ezithovisa edolobheni leGwanda. Kungenani lokuthi amalokitshi aseGwanda aseduzane lapho kuqathaniswa lamalokitshi akoBulawayo, osomathekisi bakuleli dolobho sebevumelene ukuthi bakhuphule imbadalo yezimota zabo iye kudola. Kungenani lokuthi imitshovo yakoBulawayo ingamasenti angamathumi ayisikhombisa lanhlanu, 75 cents. Umnumzana Bekezela Madumo Fuzwayo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, uthi ukukhuphuka kwembadalo yomjova lokhu akuhambelani leholo elitholwa yisebenzi.
Ukhumbula ukuthi umuntu unxaye labantwana besikolo kusuka yena labantwana abangu-2 ebhilo mama bengu-4 endlini besiya emsebenzini nsuku zonke, kusho ukuthi ngelanga ku-transport kuphela basebenzisa $8, inyanga isiyaphela $240, kanti kuholwa malini othi abantu bengaze bevulalana kanjalo.
UMaduma uthi baqhube umhlangano lezakhamizi bathatha isinqumo sokuthi kufakwe izimota ezinkulu ezifana lamakhombi ezizajova eGwanda kukhitshwe lezi ezincane ezohlobo lwama-fun cargo lama-Honda Fit.
Sivumelana ukuthi awenzi ukuthi kuchajwe imali engako koBulawayo umuntu esuka edrobheni se-County Park ebhadala 75 cents bese sicele abalemota ezinkulu abamakhombi lama-Grandvia ukuthi bengene edrobheni bezenza ama-taxi phakathi edrobheni bethiya imota lezi ezincane. Bakhanya bevumelana lathi ukuthi hhayi zona ezabo imota zingangena bangasebenza nge-50 cents yena le ekadivedi charge kunokuthi abantu bebhadale amadola uma ngomncane kangaka.
Loba nje intengo yamafutha ezimota engakakhuphuki, osomathekisi bathi ukusilela kwamafutha la kudala ukuthi bagcine sebewathenga ngisitha ngentengo ephindwe kabili. Umnumzana Meluleki nathi ngomunye wabosomathekisi eGwanda njalo uthi ngaphandle kokusilela kwamafutha intengo yensimbi zokulungisa izimota isikhuphuke okumangalisayo.
Fuel kulezi nsuku siyithola ku-black market lapho eyabe idura khona, njalo ama-space shops abafuni ibhondi, bayabe befuna i-user kumbe i-rand. Yikho lathi sesithi kube yidola ngoba singekela ukwenza njalo iimota zethu ziyakufa, sehluleke ukuzilungisisa. Yona uhulumende uthi ibhondi i-1:1 le-US dollar, kukanti ku-black market le ibhondi lireythwa ngenye i-rate ehlala itshintshile ngazo zonke izikhathi, futhi i-rate yakhona iphezulu.
Ukuqonga kwembadalo yezimota lokhu kuza ngesikhathi uhulumende sethe uzolwabekezele azimisele ukuthwala amagabha avuzayo lapho esalungisisa ezomnotho. Iningi lezitolo ezithengisa insimbi zezimota azisayamukela imali yohlobo lwama-bond notes, njalo impahla sezithengiswa ngemali yakwamanye amazwe ebalisa amadola kweMelika lerandi laseSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.